Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 7 kuNtulikazi 2022 ngontungami linkomo endabeni zethu lamhlanje
ngulisizi ngenxa yokubana nge ama members of parliament etancishwe ibheli High Court okuyinto esingayikhangelela ngenxa yokuthi laba ngabantu abamsulwa abangelacala.
Umthethwandaba we-High Court wale ukukhulula amalunga edale lephalamende awebandla le-TCCC, umnumzana Job Sikhala lo mnumzana Godfrey Sithole. Umongameli Mnangagwa uphehla inkulumo ngemva kokufungisa indodakazi yesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Kembo Mohati ukuba lilunga lekhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission.
Into enziwe nguBoris Becker into enhle etshengisa ukuthi idemokhrasi kwamanye amazwe iyasebenza. Lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi abantu esikhuluma ngabo ngamahaga, abantu abanomoya omubi, abantu abayezihwaba, angiboni bekwenza lokho.
Inhloko kahulumende weleBhilithane umnumzana Boris Johnson usetshiya umsebenzi ngemva kokuphoqwa ngamalunga ebandla lakhe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ufungise osikomishi beZimbabwe Electoral Commission abantu abayisithupha abagoqela indodakazi yesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Kembo Mohati. Lokhu kusolwe kakhulu ngabebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change besithi ukungena kuka Abigail Millicent Mohati Ambrose kule commission kuveza sobala ukuthi iZEC ayizimelanga yodwa, ngakho bathi ngeke yafa yaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Isikhulumeli se-TCCC uNkosazana Fadzai Mahere uthi kulamanyathelo abazawathatha phezu kwalolu daba. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi akulalutho olubi ngokuthi abantwana bamalunga eZANU-PF baphiwe imisebenzi kuhulumende. Abanye osikomishi abafungiswe ndawonye lendodakazi kaMohati nguCatherine Mpofu, uJane Bethu Nzwenga, uKudzaishaba, Roswit Murutare, loShepherd Manivi. IZEC ihlezi isetheswa umlando wokuncedisa iZANU-PF ukuqilibezela kukhetho, kodwa lekhomishini iyakulandula lokhu. Umahluli we-High Court uJustice Lucy Mangwari namuhla ulahle isicelo samalunga ePhalamende awebandla le-TCCC abalisa umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole esokuthi ababili laba bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Ababili laba babotshwe besetheswa icala lokuphehla uDlakela eChitungwisa. UMangwari uthe bangakhululwa balakho ukudala amacala afanayo ikakhulu uSikhala. Kubika uMavis Gama.
Lokhu sekusitsho ukuba uSikhala loSithole bazoqhubeka bevalelwe eChikurubhi Maximum Security Prison. Ababili laba babotshwe mhla ka-16 Nhlangula besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Bamelwa ngamagqwetha awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR, umnumzana Jeremiah Bhamu kanye lomnumzana Alec Mchadehama. Omunye wabasekeli besikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, TCCC, umnumzana Ostalos Gift Siziba, obesemthethwandaba we-High Court laye, ulandisele intatheli zindaba ngokwenzakeleyo.
kulisizi ngenxa yokubana ke ama members of parliament etancitshwe ibheli ye High Court okuyinto esingayikhangelela ngenxa yokuthi laba ngabantu abamsulwa abangelacala. Ungakhangela kathi esenyathime ukansila wezani PF onguye uperpetrator isigilamkhuba uhamba scot free engela icharge, kodwa abantu bethu ke abayiba ama-victim yababahlukunyezwayo. Akulanto ezasifisele emuva njalo akusozidemotivate ama-supporters ethu lama-leaders ethu, ngoba siyaqhubekela phambili siyazi ukubana ekugcineni kwakho konke i-victory ye-Citizens Coalition for Change izamisa konke lokhu ukuhlukunyezwa kwethu lokuhlukunyezwa kwama-supporters. Ngiyabonga.
Ulandisa njalo ngokuzokwenziwa kusiya phambili uSiziba.
Sikhangelela ukubana kusasa siyaphenduka ke e-High Court ukubana sicubungule indaba le lokubana silungise ukubana ama-judges azwisise ukubana abantu bethu abalacala njalo ngabantu ekufanele ukuthi bebe beprotectwa ngumthetho. Kuyinto ehluphayo kakhulu kakhulu nxa sikhangelele ekhethweni luka-2023 ukubana sokulokuhlukunyezwa kwama-activists lama-members of parliament kusetshenziswa umthetho, kodwa lokho akusibisela emuva ngoba sesizwisisa ukubana ke kuzabe kunjalo siyafika kukhetho.
Ngakolunye udaba njalo obelusemthethwandaba, unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi abafundisa emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, umnumzana Robson Chere, laye uzoqhubeka evalelwe njalo ezobuyela emthethwandaba mhlaka-28 Ntulikazi. Ukhangelelwe ukuphanyeka isicelo sakhe sokuthi avunyelwe ukuhlawulela imali yesibambiso ibheli emthethwandaba we-High Court emelwa ngamagqwetha akhe agoqela unkosikazi Beatrice Mthethwa lomnumzana Doug Goldart. UChere wetheswa icala lokubulala uRoy Isa ngomnyaka-2016 okulicala alilandulayo. Leli cala libikwa laphenywa laphela ngomnyaka-2016 ngabohlangothi lwamapolisa olwe-homicide kuZimbabwe Republic Police, abohlangothi olubona ngokulondoloza ukuthula olwe-law and order section. Yibo ababikwa sebeluphenya kakutsha lolu daba balahlela khatshana ubufakazi bonke obatholakala ngomnyaka-2016. Kusenjalo inhlanganiso ezilwela ilungelo lentathelizindaba zisola ukutshaywa lokubotshwa kwenye yazo u-Anyway Yotam ngamapolisa ohlangothi lwe-Riot Police. UYotam ubikwa etshaywe phandle kwesigodlo semahofisini yawo MDCT esemorgan Tswangirai House aseHarare. Amapolisa la abikwa evimbe umuntu wonke ukuthi angaze afinyelela uYotam lanxa betsheliwe ukuba yintathelizindaba njalo batshengisa ikhadi lakhe eleZimbabwe Media Commission ZMC elimvumela ukuthi aqhube umsebenzi wokuthapha izindaba. Isikhulumeli enhlanganisweni yentathelizindaba eye Young Journalists Association Zimbabwe YOJA, umnumzana Leopold Munende, ulandisa phezu kwalesi sehlakalo.
Sesilesikhathi sikhuluma lamapholisa ngendaba le yokuhlukunyezwa kwentathelizindaba. Namhla sibone u-Anyway Yotam ebotshwa ngemva kokutshaywa kakhulu ngamapholisa la aphinde ambopha ngezankosi kakhulu okugcine kumkhalisa sibili. Sibone ngani ingxoxo zethu labakhokheli bamapholisa, isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyat azincede ngalutho, ngoba abantu abalokhu bephinda lokhu abahloniphi amalungelo ethu njengentathelizindaba okusebenza eZimbabwe.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubesekhululiwe uYotam ngemva kokubhaliswa i-statement phambi kwegqwetha lakhe unkosikazi Shamiso Dlakama elize limela inhlanganiso elwela ilungelo lentathelizindaba yeMisa Zimbabwe. Amapholisa ethesa uYotam icala lokungaziphathi kuhle kanye lokweyisa amapholisa ababone uYotam ngesikhathi ekhululwa enkambeni yeHarare Central Police Station bathi ubekhula ekhala ngedolo lakhe esithi libuhlungu njengoba kuyikhona lapho achaywe walinyazwa khona. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhloko kahulumende wakwelebhilithane umnumzana Boris Johnson uthi uza kwehla esikhundleni kungatholakala omunye ozakhethwa libandla lakhe. UJohnson wethule lokhu namuhla kulandela ukuchothozwa kwakhe ngamalunga ebandla lakhe le-Conservative Party kanye lawe banza eliphikisayo elelepa abathi ubethanda ukuqamba amanga kanti njalo bathi wenza idili elikhulu labanye bakhe ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini ngesikhathi se-COVID-19. Usolwe njalo ngokufihlela ilizwe ngokwenziwa ngumngane wakhe uChris Pincha, yena obikwa wabamba-bamba abesilisa ngendlela engaqondanga ngesikhathi benatha utshwala. Lokhu kwenze ukuba uBoris ahlamukelwe ngomgcinisihlalo kahulumende umnumzana Rishi Sunak kanye lobephethe uhlangothi lwezempilakahle umnumzana Sajid Javid. UJohnson uthi ngemva kwalezi zehlakalo kube sobala kuye ukuthi sokumele asuke embusweni.
It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week, and I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place.
Kusobala ukuba ibandla le-Conservative Party selifuna kube lomkhokheli omutsha. Sengikhethe abazangena kudalele cabinet abatsha engizasebenza labo kuze kukhethwe omunye umkhokheli.
And in the last few days I've tried to persuade my colleagues that it would be eccentric to change governments when we're delivering so much and when we have such a vast mandate and when we're actually only a handful of points behind in the polls, even in mid-term after quite a few months of pretty relentless sledging. And when
ngizamile ukukhuluma labanye bami ngibabonisa ukuba awuqondanga ukuthi ngisuke esikhundleni okwamanje, thina silomsebenzi omkhulu kangaka okumele siwenze, kwehlule konke lokhu.
I regret not to have been successful in those arguments, and of course it's painful not to be able to see through so many ideas and projects myself. But as we've seen at Westminster, the herd instinct is powerful. When the herd moves, it moves. And my friends, in politics, no one is remotely indispensable.
Lo ngumnumzana Boris Johnson, inhloko kahulumende welebhilitane obekhuluma lamuhla lentathelo izindaba eseLondon. Odabuka eZimbabwe ohlala kwelebhilitane umnumzana Panyika Karimanzira uthi uJohnson ubesethwele amagabha avuzayo.
Asechiya isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla elibusayo elama-conservatives lokuchiya njalo isikhundla sokuba ngumkhokheli kahulumende uPrime Minister weBrithani. Lokhu kungamuva kokuchiya isikhundla kwamalunga awekabinethi yakhe adlula amachumi amahlanu ngobuningi babo belandelana kwamalanga amabili adlulileyo bekhonona ngobukhokheli bakhe, ikakhulu ukuyekela amanye amalunga aweConservative Party kuPhalamende besenza izinto ezisolisayo yena angabaxotshi kumbe ukubajezisa. Basola njalo ukuthi yena seqambe amanga amaningi kwesikhathi eside endabeni eziningi ezibalisela ukulandula ukuthi wayenza amaphathi abalwayo e-10 Downing Street, i-Prime Minister's Office, ngesikhathi se-COVID, wona umthetho wawungavumeli ukubuthana kwabantu. Ngomthetho okuzayenzakala yikuthi ibandla elibusayo ele-Conservatives selizakhetha umkhokheli omutsha onguye njalo ozakuba umkhokheli welizwe uPrime Minister kuze kufike isikhathi sokhetho. Ukukhetha umkhokheli omutsha lokhu kuzathatha isikhathi esingadlula inyanga ezimbalwa, kodwa kukhangelelwa ukuthi kube sokuphelile inyanga eka umfufu ingakadluli.
Mnumzana Karimanzira, kukhona na abantu beZimbabwe abangakufunda ngokwenziwe ngumnumzana Boris Johnson?
Siyafisa ukuthi kungaba yisifundo kwamanye amazwe anjengeZimbabwe ukuthi khona umuntu akumelanga ayalele esikhundleni nxa kusobala ukuthi umbuso wakhe awulunganga. Yisifundo njalo kumalunga kahulumende weZimbabwe ukuthi inkokheli iyaxothozwa nxa isehluleka.
Umnumzana Panyika Karimanzira utabuka eZimbabwe njalo uhlala kwelebhilitane. Kunjalo nje ukuthiya umsebenzi kukaMnumzana Boris Johnson kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo eZimbabwe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ukubanjwa ngamandla kaJohnson ukwehla esikhundleni kukhombisa umbuso okhululekileyo wentando kaZulu, kutsho abalwela amalungelo oluntu labezombusazwe eZimbabwe. UMnumzana Felix Mafa, ilunga le-CCC, uthi njengesizwe iZimbabwe ifunde okunenyi ngokwenzakala kweleBhilithani.
Sifunda ukuthi abantu bangakusola ungumthungameli, ubezwe, ulalele, uchiye. Ngoba ipolitics yamazwe aphuculileyo is not a career lifetime. Usebenzela abantu besakuthanda.
UMnumzana Abednego Bebe, isakhamuzi sakoBulawayo, uvumelane loMnumzana Mafa.
Into eyenziwe nguBoris Becker into enhle etshengisa ukuthi idemokhrasi kwamanye amazwe iyasebenza. Lapha eZimbabwe ngenxa ukuthi abantu esikhuluma ngabo ngamahaga, abantu abalomoya omubi, abantu abayizihwaba, angiboni bekwenza lokho.
Ukhansela kaWard 8 kobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu uthi uBoris uthethe inyathela elihle ngesikhathi inengi lingalindele.
England itshengisa ukuthi ilizwe ledemokhrasi ngoba umongameli wakhona angasolwa ngabantu, uyachiya umsebenzi kungene omunye, atsho sikubone e-Afrika okwenzakalayo kumbe elizweni leZimbabwe.
Ilunga lebandla lezaphu uDokotela Mildred Mkandla uthi uBoris uphe isifundo esihle eZimbabwe lemhlabeni jikelele ngokwehla esikhundleni.
Mina ngithi ayizanda kakhulu ukuthi wenze kuhle uBoris Johnson. Hamba kuhle Boris Johnson, uyephumula. Lokhu kuyisifundiso esiningi.
UMnumzana Believe Gawule, ilunga leZanu PF, uthi okwenzakale eBhilithani ngeke kwaqathaniswa ngokwenzakala eZimbabwe.
Hhatshi, lapha amboni ukuthi singatshona siqathanisa eZimbabwe le-United Kingdom leZimbabwe yamazwe amabili atshiyeneyo, njalo alama situations atshiyeneyo.
Olwena amalungelo oluntu uMnumzana Efi Ncube uncoma inyathela likaJohnson ethi kuyisifundo esihle eZimbabwe.
Kuningi abase-Afrika ikakhulu abeseZimbabwe kumele bakufunde ekuthiyeni intambo kukaBoris Johnson. Okokuqala nje ngokuthi kumele kube lalokho esithi ngama-strong institutions.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama, sixoxa labesifazana ngenkinga ababhekane lazo empilweni. Soluphehle inkulumo udaba lokuthi uhulumende usezaholisa osobhuku imali yama-allowances ngedola leMelika, njalo aphinde abakhwezele imali abavele beyihola ngemali yeZimbabwe ngokuphindwe kabili. Lokhu kwaziswe isiphathamandla seZanu PF uMnumzana Kembo Mohati emhlanganweni awenze lenkokheli zomdabu weTsholotsho izolo. Ngokubika kwephephandaba leThe Chronicle, uMohati uthe uhulumende usesungule ama-allowances aza wabhadala osobhuku, wona athi bazabhadalwa amachumi amahlanu amadola eMelika, i-$50 ngamunye phezu kweholo labo abavele belalo. UMohati uthe labo ekade bevele bengayiholi limali labo sebezaholiswa. Abamabandla aphikisayo bathi kusobala ukuthi ibandla leZanu PF selizama ukuthenga osobhuku laba ukuthi balivotele ndawonye labantu abaphansi kwabo kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxele lunga leZanu PF uMnumzana Believe Gawule endawonye lelunga leCitizens Coalition for Change uMnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Abantu bonabo bavizwa bevizwa ngumuntu ongaso vice president welizwe ongu vice president we party. Kuthi ukuthi ngezindlela abantu laba sebesenza ama-villages, ama-structures awe-ZANU-PF. Kuyayangisa lokho, kuyinto embi, kuyinto elihlazo, kuyinto engavunyelwa emthethweni. Ngokuqala lokho. Okwesibili, kuyayangisa ngoba into leyi ibuya muva ngoba sinama-elections next year. Bafuna ukuthi benze abantu abadala amazombi izilima zabo, ababatshela okokwenza ngoba bafuna ama-vote ngo-2023. Okwesithathu, Ntungamile. Kuyayangisa ngoba abantu laba sebebulele ilizwe baliqeda balithi du kodwa lokho befuna ukuthi basebenzise ama-tactics akudala ayehlula uSmith ukuthi athe remain in power. Ngokwesifour muntu ngabili kuyayangisa ngoba amadoda amadala uzaweza esukuma ulimlomo edefenda ihlazo elingabo. Ihlazo elinjengaleli kalidefendwa ngoba bebevele nxakade besithi ukuthi kuyaholiswa amasobhuku. Bebekelelani ukubaholisa iminyaka yonke leyedlulileyo. Khathesi ilizwe libhuqwe ngamadolo. Lina kukhona likhuluma ukuthi kule US dollar ezanikwa amasobhuku. Sikhuluma kunjenje umgwaqo wenkaya bayehlule ukuwugqeda kodwa bathi banemali abafuna ukuyiholisa amasobhuku ngoba sokusuka kuma-election. Abakusukele lapha bangakusihlolela.
Nanso baba Gawule, kuthiwa selithe ngamavoti lapha ikho selisithi osobhuku lizabaholisa ngedola leMelika. Elehluleka ukuliholisa ezinye izisebenzi ezifana lababalisi labo dokotela labonke.
Okukhona ukuthi ngithanda ukuthi ngikubeke isikhathi ukuthi usobhuku useva uhulumende okhona ngaleso sikhathi. Ngakwazi ukuthi uhulumende okhona ngowezalo kuye. Ngakube iZANU-PF ikhulumende ekhona umntwana weZANU-PF aqaphelile ukuthi kwesinye isikhathi iphathi uvice president njenge futhi uvice president yephathi ayehle ayefika ayekhulumisana nobukhokheli phansi umtshelele ukuthi izinto ziyahamba lokhu angahambiyo ukuthi iphathi ithole kungabi lo mgoqo konaphana ukuthi iphathi ingakhulumisani la nenkokheli zomdabu akumelanga kube lo mgoqo onjalo kuyemele kungabi lo mgoqo ukuthi iphathi ihambe iyesiya kwalo upresident wephathi uvice president wephathi uba uMuhadi ayekhulumisana labosobhuku bamtshele la inshipho zawo wahlangana lazo lani ayekufikisa iparty level bese kuyenzwa ama-policies bese kuphuma iy'nhlelo ezinjengazelezo ezingancedisa abantu laba bakhokhelwa abantu laba ezidalele ngoba umazobhuku iyaphetha abantu abantu ngabala mazobhuku ngophi umuntu ongalazosobhuku umuntu wonke ongaphansi kosobhuku wonke upresident layo ongaphansi kasobhukuprezidentwelizweleongaphansi nalapha akuhamba khona ayefika phansi esikubiza sithi thina kwisitrata sethu somhlangano yisethu siyahamba kumavillage ethu siya ngaphansi kona ngale lapho kulabantu futhi ngokunjalo ngithanda ukuthi ngithi mina akungabi khona ukuthi uvice president kamelanga ayekhulumisana lenkokheli bomdabu ngaphansi.
Baba Bebe, kuthiwa kula sici esenziwe nguMohati lapha ngubaba Gawule.
Asazi bakithi ngike ngatsho ngikhuluma ukuthi kulamadoda amadala angalanhloni. Amadoda amadala akalanhloni ngoba sikhuluma osobhuku kusukisela ngesikhathi khonapha kwathiwa bazaholiswa khona imali. Kwakukhethwa abanye beholiswa. Bona baba bekhetha nakathe sabaholayo osobhuku uzafica ukuthi iningi langikhona yilabo asebatshengisa umsikhiya lokuZANU-PF. Abaningi vele kabaholi osobhuku. Abosobhuku baningi kakhulu elizwe lokuthi uhulumende ube vele sehlule kubaholisa. Pho nxa kade sehlule kubaholisa bona babalitshwane akade vele baholisa. Sesifithi bonke osobhuku uzakwanisa imali yangikhona eyithatha ngaphi ngoba ube vele sehlule kamuva. Leyo seyithatha ngaphi. Andiyabona ukuthi yi-statement one yikho kubuya uMuhadi kungabuyi uChiwengwa okuhulumende ngoba imali phela eholisa isobhuku ivela kuhulumende. Imali yokahulumende isho ukuthi khona akufanelanga uhulumende abe partisan. Ungabona sokubuka umuntu ovela kuZANU-PF esiyakhulumela uhulumende yikwehluleka yikhampeni esegcekeni ukuthi bakhampenele u-2023 siqede ukuvota kunobosobhuku abayengiweyo phinde bayibonayo nale imali phinde bambona futhi uMuhadi.
Inkokheli yosiko baba Gawule, isisekelo sombuso sithi kayimelanga ingenele kundaba zombusazwe. Ilokhu ukuhlangana lo baba uMohati bethenjiswa izimali. Lokunye siyake sibone kusenzakala. Inkokheli yosiko itshela abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF. Ayisiko ukuphambana lomthetho yini lokho?
Ngingakaze ngiphendule lowo mbuzo baba Nkomo ngicambe ukuthi ngitho ngigcizele ukuthi i-MDCC, i-MDC, ize-MDC, le-CCCE, ithi yona yayibile ihlala ikhuluma ngokuthi yona izanakekela, bazanika ama-traditional leaders. inzuzo engcono kulalokho abakutholayo kuhulumende, bahlala bekhuluma ngakho khonoko. Kodwa ngaso kusenzakala ngakho kanti laye vele khonapho bekhuluma ngani, nxa kade sokusenzakala bengabuthakazeleli khonokho ukuthi amasobhukulanike inzuzo engconywana baphile labo lezimuli zabo. Ye, mana ngiphendula umbuzo wakho ukuthi lokho isisekelo sombuso ukuthi ama-presidential leaders ngendlela ekukhuluma ngayo ukuthi bangabi ngabantu abasathekayo entweni zombangazo. Ye, ngiyakuzwisisa khonokho, kodwa ngithe mina uhulumende bona baseva uhulumende okhona ngaleso sikhathi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF ubexoxa endawonye lelunga le Triple C umnumzana Bednico Pepe. Uzulu wele South Africa ube lombuthano womthandazo wokuvalelisa abasakhulayo, iningi labo kungabantwana besikolo abangamashumi amabili lanye abafele endaweni yokunathela kumaviki amabili edluleyo. Kubika uThuso Khumalo.
Bekuyisikhathi sosizi olukhulu kakhulu embalini yeSouth Africa ngesikhathi imota zezidumbu ezilithumi lasishiyagalolunye 19 zingena zilandelana enkundleni yeScenery Park e-East London esabelweni se-Eastern Cape. Lezi imota bezithwele amabhokisi angelalutho phakathi njengoba bekungumfuziselo womngcwabo obusipha ithuba imuli zonke ezilahlekelweyo ukuyavalelisa abantwababo bendawonye. Izingane zesikolo lazo ebezovalelisa osowabo ndawonye labazali bawuhlabe bawulawula ngesikhathi amabhokisi la engeniswa etendeni elikhulu ebehleli amakhulu abantu. Omunye wemulilezi udingeke ukuthi athwalelwe kwabezempilakahle ngemva kokukhulelwa losize. Umongameli Cyril Ramaphosa ududuze imuli ebezibuthenelezi ngamazwi eBhayibheli.
Inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu. Bonke abantu balapha eMzantsi Afrika balila nani about this shocking incident.
Imuli eziningi zithe zikhathazwa ukuthi azikayitholi incazelo yokuthi kambe abantu ababo babulawa yini kule ishabhini. Kodwa kudokotela Mathiwane obizwe ukuzochazela amalunga emuli laye ubengalayo impendulo wathi basaphakathi kokuhlolisisa emithinini yesibhedlela.
Apha njengoba kusenziwa ezi postmortems, i-team le iye yabona into oba le nto kuthiwa abantwana bebekhweleni phezu komnye ukuze basweleke ayisiyonyani.
Abanye ngabe besola uhulumende lamapholisa ngokwehluleka kwenqabela ingane ezincane ukuthi zingene emashabhini. Kodwa kumphathi intambo okatsha lwezamapholisa umnumzana Bhekicele uphi isixwayiso sokuthi ngemva komngcwabo bonke abathintekayo kule imfa bazawukhomba olotshwala.
The investigation is prosecution driven because mase sifika kulowo muntu sifika sibambe kungaphunyuki.
Imngcwabo yalaba bantwana iqale izolo kukhangelelwe ukuthi izaqhubeka endaweni esijeneze lizwe kuze kube impela sonto. Melestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngenguthuso Khumalo.
Kwanele, siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court wale ukukhulula amalunga edale lePhalamende awebandla le-Triple C. Umnumzana Job Sikala lo mnumzana Godfrey Sithole. Umongameli Mnangagwa uphehla inkulumo ngemva kokufungisa indodakazi yesiphathamandla seZanu PF umnumzana Kembo Mohati ukuba lilunga lekhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson usetshiya umsebenzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi untungami linkomo lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.